So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 13 kuMpandula 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebesedlula amakhulu amabili 224 abantu asebebulwe COVID-19 eZimbabwe. Kunabanye abadika basalandele iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Into efuqa abantu ukuthi kungkhona benze kanjalo indlala nakuhlaleke ezindlini.
Uxotshwa umlimi omhlophe epulazini afuya khona inkomo ezedlula amakhulu amathathu.
It's very sad because we had a lot of faith in the new administration.
Kuyadanisa lokhu ngoba uhlelo lokutathela abantu umhlabathi lokhu luqhubekela phambili.
I don't see any future unless there's security.
Uhulumende uthi ulakho ukucela ilizwe leSouth Africa ukuba kuxotshwe ababengamalunga ebandla leZANU-PF abaqhothoza ilizwe leli. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Sebesedlula amakhulu amabili 224 abantu asebebule COVID-19 eZimbabwe. Kulabanye abadika basalandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi abantu laba ngabanye balabo abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,508 abahlolwa batholakala bele-coronavirus. Kunani leli sebesedlula inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5,675 asebephepha kumkhuhlane lo. Abantu abaningi bathi bazama ngamandla wonke ukuziphandela impilo. Loba nje bengasalandeli iziqondiso zokunqabela kumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Umevis Gama usethulela lolu daba.
Sekulenyanga phose eziyisithupha selokhu uhulumende wafaka iziqondiso zokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 ngokuthi bahlale ezindlini. Uhlelo lolu lwenza abaningi bengenelisi ukuziphilisa. Uhulumende usevumela abanye abantu ukuthi basebenze, loba nje konke lokhu kumele kwenziwe ngonanzelelo. Abantu abaningi bathi kunzima ukuzilandela iziqondiso lezi ngenxa yokuthi babhekane lobunzima bokudinga imali lokudla. Umnumzana Ndaniso Mpande ngomunye wababhekane lohlupho lokudinga ukudla ngapha ezama ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into efuqa abantu ukuthi kungkhona benze kanjalo indlala nakuhlaleke ezindlini lapho abantu balambile njalo abantu abaningi abantu abasebenzayo. Thanda ukuthi ngabe uhulumende nxa esaqinisa lento ye-lockdown ngabe uyazamela abantu ukuthi bathola something.
Umpande uthi ilizwe lonke nje jikelele kalisazilandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Ilizwe lonke nje sokufana hamba ngishola kuma-highway uzabona abantu bayahamba kuyachovwa kwenziwa lokhu lalokhuyana amapholisa adizwa. Amashopu wonke nje avulile, akusela nje into okuthiwa yi-lockdown.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Mary Mayimbo owenhlanganiso eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations.
Abantu kathesi bahlezi ezindlini njalo abantu balambile. Belambile kunjalo imisika yonke siyakhitshwa. Lalaba kade bethengisela bethengisa okusemthethweni bahlezi ezindlini. Le mali lezo kade belazo akusela. So njengezichiye inkonkeli zethu zahlala phansi zasezibonisana zasezipuma lombono ukuthi ngona abantu laba bathengelwe ini ama sanitizers, ama maski, lama gloves ukuthi bathole ukuthi ukuziphilisa ngoba hayi akusamanga kuhle ezindlini lapha. Abantu balambile, impilo sinzima sibili. Lobudlwangudlwangu sobukhona obusela konke sokukhona ngenxa ukuthi abantu sebehlezi phansi akusela lutho abaluyenzayo.
Owake waba ngumphathi ntambo wezempila kahle ngesikhathi sikahulumende womanyano uDokotela Henry Mazorera uthi kunzima ukuba abantu bazilandele lezi ziqondiso elizweni ngenxa yesimo esibi somnotho.
Doesn't matter how many policemen and soldiers they put into the road for roadblocks and for enforcing a lockdown.
Akula ndaba ukuthi kungangeniswa amapholisa amangaki kumbe amasoja lapha emgwaqweni la kuma roadblock ngenjongo yokulondoloza iziqondiso ze-lockdown. I-lockdown kayisoze isebenze izinto zinje. Lohlangothi lwezempilakahle alusebenzi lokunye. Kungakho sikhuthaza uhulumende ukuba akulungise khonokho ngesiphangiphangi.
To deal with this matter urgently.
Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izithunywa zebandla le-African National Congress ezazikwele eZimbabwe ngeviki ephelileyo zazilande ukukhulumisana lesiphathamandla zebandla elibusayo, athi labanye abantu kanye lehlanganiso ezizimeleyo elizweni. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uMnangagwa wethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamanye amalunga ebandla leZANU-PF enkabazwe. Uthi wakhuluma lomongameli Cyril Ramaphosa owathuma abantu abambalwa ukuzehlolisisa okwenzakala eZimbabwe. Uthi watshela uRamaphosa ukuthi akula nkinga eZimbabwe, ngakho bavumelana ukuthi athume abantu bazezibonela ukuthi kwenzakalani. Kulabanye abantu leziphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo abathi kubotshwa abantu mahlayana eZimbabwe, okulabanye njalo abathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi baphikisa ibandla elibusayo. Abanye babotshwa ngesikhathi uZulu elungiselela ukutshengisela emigwaqweni ekhonona ngokungethembeki lokugugudeka komnotho elizweni. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe lomnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF. UNdibali usungula lolu daba.
Nothi ukuthi bezosimbuluzela bezowestist khathi behluleka ukuthi behlangane lama victims, behlangane labantu beZimbabwe ababuhlungu ngesituation yeZimbabwe. Nanku siyababona bathi it's not crisis, ngama challenges yisamba le ebantwini bakithi.
Yes, yawuzwa kakhulu ke wathi sidinga ubaba uJoseph Juma.
Akula ntembe ukuthi ibandla le-ANC libuye lizokuzwa ku-sister party yabo abangapha ababusa eZimbabwe. Kanti madoda, lokhu esikuzwayo lokhu kanti kuhamba njani, kutheni, ukwenzela ukuthi wona abantu babonisane benjani babancedane. So lokhu abakwenzileyo kumqoqo kubalulekile futhi, and kuhle ngoba bathe sebekwenzile abasayalanga ngoba njengoba uzwile u-SD we-ANC ukhuluma ukuthi hayi lezi ZANU-PF ayiyalanga ukuthi sibone abanye abantu. So lokwana ke sebekwenzile sebonene bona amabandla abusayo amavila amabili akheleneyo. So sithi right, hayi sesizwile lokho elikutshoyo. Ake ngisizwe ke laba abanye abantu abathi bahlukumezekile ukuthi bona bona bathi. So angiboni into nakule ntembe ukuthi ibandla le-ANC lize lizokhuluma lebandla leZANU-PF beyiwo amabandla amabili akanjani ababusayo eSouth Africa naseZimbabwe.
Siyakuzwa kakhulu Golide Ndibali, nasi indaba Ndibali.
Uyabona ukuthi abantu beZANU-PF labantu beMDC into abazikhulumayo zilobuphukuphuku lobumbulu lokudwelela abantu baseZimbabwe. Sikhuluma ngabantu abadubekileyo, abantu abasebuhlungwini, abantu abangelakudla, abantu abagulayo, izibhedlela zilamithi. Sikhuluma ngama-doctors angekho emsebenzini, angakwanisi ukubhadala le-renti nje endlini. Sikhuluma ngabantu abathathwayo, abanyamalalayo. Silomfana lo kuthiwa ngulokhuzeni umcheyiwa lo oke wabanjwa. Silabantu abaningi asebehlukumeziwe kakhulu, abanye bafakwa emajele bengawonanga lutho. Ama-lawyers anjengabo Beatrice Mthethwa bayaharaswa. So ilokhuzeni ama human rights are being violated left, right and center. So lokho okukhulunywa ubaba uChuma okwe brand Zimbabwe nje ikudlala lokho. Awungeke wakhuluma nge brand kuyikuthi ubaba womuzi uthwalele abantwana izinduku lemkhonto esevuke ubhinya. IZANU-PF ngubhinya, le-ANC ngubhinya, eGoli ngikhona ngale ngubhinya nje kwezi-2. Abalandaba labantu bazikholisela bahostene baspenda imali yabantwana beZimbabwe, abalandaba.
Engakutsho kumfowethu lapha yikutona vele akulaa bengabi-expect ubana alutho ngaphandle kutona achothoze, ngoba yikuthi thina ipolitics zethu ezelokuzeni ezeZimbabwe lapha sasifunda ipolitics ezimbi ezokuthi wona we don't tolerate each other, we always just want to insult each other. See, I take kuphela asinikani imbono asiyenzi lokwane esikubona kusizakala egini khona abo kubo Melika kubo England ngale labo labo chisa khona ubona abantu they rise above parties and talk about the principles of ilizwe labo mina bengathaba ngabe la njenge-SFA babuye ngembono ekungathekisi ekungali but ekubonisana ngoba akula muntu vele ozabona into yonke 100% akula wonke umuntu ukulesidingeko yikota kona there is not with a monopoly of ideas akuyenzi lot onauthi ona hhayi izampe yisikhoko sibili inezabakwazi yonke into hhayi kuyabe ungamanga loka sidinga wonke umuntu abe khona ukuthi sibonisane into leyana siyilungise
lapha sizwe umnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-P F lo mnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters. Ngameli Emerson Mnangagwa uthi ulakho ukucela ilizwe leSouth Africa ukuthi libophe ababe ngamalunga ebandla leZANU PF abaqhubekela phambili becothoza umbuso wakhe. Umnangagwa owethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamalunga ebandla lakhe eGweru uthi kuyajanisa ukuthi abantu laba basebenzisa ubulembu bokuxhumana ukuthi bethule imibiko ethuka ilizwe leZimbabwe. Loba engabaqambanga ngamagama abantu laba ukhanya ubekhuluma ngomnumzana Sevia Kasukuwere, umnumzana Patrick Zhuwao labanye ababaleka eZimbabwe kulandela ukususwa kukaMoyi uRobert Mugabe esikhundleni sikamongameli. Umnangagwa uthi uyakwazi lapho abantu laba abahlala khona, ngakho-ke akusoze kuhluphe ukuthi babotshwe babiselwe eZimbabwe kuyathoniswa amacala atshiyeneyo. UKasukuwere uZhuwao losicamfundo Jonathan Moyo babefuna umnumzana Steve Ngeseke Onamai athathe isikhundla sikaMugabe hathi uMnangagwa. UKasukuwere uthi uMnangagwa uchitha isikhathi elwisana labantu kulokuthi alungise okuhlupha uZulu.
I have never hidden where I am and it's my right to be anywhere in Africa.
Ye, ngihlala lapha engihlala khona abantu abaningi bayakwazi. Lokho kuthiwa ngikhuluma amanga ukuzwe ngaphi, angikhulumi manga mina ngikhuluma iqiniso. Kama bantu nxa ukuthi balamba ngamanga yini, kuna ukuthi wangena embusweni ngokutsha ikhu ngamanga yini. So ke amanga engiwakhulumile yiwaphi? Akele ukhuluma amanga nguye oqamba amanga. Ilelungelo lokuthi ngihlale lapho engifuna khona kuzwekazi le-Africa.
Umnumzana Sevia Kasukuwere wayesiphathamandla sikahulumende kweleZimbabwe.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umlimi omhlophe umnumzana Martin Grobler usexotshiwe eplazini leProtea Valley Farm eRua lapho abelime khona igwayi, umumbu lokunye njalo elenkomo ezidlula amakhulu amathathu 300. UGrobler uxotshwe ngunkosikazi Ivy Rubindi okuthiwa wanikwa iplazi leli nguhulumende ngesikhathi abalwa impi yenkululeko labalandeli bebandla leZANU-P F beqala ukuhluthuna amapulazi abamhlophe ngomnyaka ka-2000. UGrobler owangena eplazini leli ngomnyaka lowo uthi wayecele ukusebenzisa iplazi leli kumnikazi owatshonayo. Uthi kuyamangalisa ukuthi abantu abanjengaye lokhu besuswa emapulazini loba uhulumende esenda kuthembisa ukuthi uzahlawula abathathelwa amapulazi ngemali efika amabhiliyoni amathathu lengxenye 3.5 billion.
It's very sad because we had a lot of faith in the new administration.
Kuyadanisa lokhu ngoba uhlelo lokuthathela abantu umhlabathi lokhu luqhubekela phambili.
I don't see any future unless there's security of farmers on their land.
Uthi okwamanje usedinga indawo yamadlelo enkomo zakhe.
to find somewhere for them to go. I will try and go on the farmers group chats and find out
where ngidingele inkomo zami amadlelo ngoba akwenzi ukuthi ngizithengise khona manje. Ngizakhulumisana labanye bami. Ngizazithengisa sezinonile haji katesti
through the winter. So I'd rather keep them until we sell them in April when they're in prime condition.
Kubikwa ukuthi unkosikazi Rupindi osebenza kuhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima uncediswe ngumthetho ndaba ukuba angene eplazini leli. Unkosikazi Rupindi walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi abafisa ukwazi ngokwenzakalayo kumele bekhulume lomphathintambo wezokulima uMnumzana Anxious Masuka. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Masuka obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Abamhlophe abafika inkulungwane ezine lengxenye 4500 bahluthunelwa amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Uhulumende wakwele Democratic Republic of Congo uthi wesaba ukuthi ungamemedeka okwethusayo umkhuhlane we-Ebola osanda kubulala abantu abafika phose amajumi amahlanu 48 esabelweni se-Equator. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sinana masiko wesenziwe manje ngobaba mkhulu.
Uthe lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lelifa. Silo baba uNqondo bazimagonya lo mama uVictor Matutu. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Ngaphezulu kwakho konke mthembu kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobudlalifa ke iyenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa kuthi umuntu yindlalifa. Akusuye wonke umuntu owelwa yinkatha ukuba yindlalifa isikhathi esiningi uphoka mthembu. Ngoba indlalifa umuntu oba yindlalifa ngumuntu olokuziphatha, ngumuntu olokunakekela abanye. Kwezinye insuku uyafica umuntu umama kunja ahambe azijeli wili yakhe achiyeli inothi wonke awuchiye umuntu anoyinkazana olizibulo lakhe ngowesibili ngowesithathu. Ngokuya kwazi usebabonile abantu abakho ukuthi nxa ngingachiyela umnothi wami lo ngiwuchiyele uThembelani owumntu anami wesithathu ebantwaneni bama bahlanu kube bonke abantu abanunguye umuntu okhanya engagcini abafowabo laba. Abafowabo angeke belamba angeke beswele nxa ilifa lami ngalichiya kuThembelani. Kodwa ngingalichiya kuThamsanqa. UThamsanqa yisinothongwana yisidakwa ungumuntu vele ongela kuziphatha uyehluleka wehluka impilo yakhe nayedwa. Kambe nxa sengamchiyela ilifa kambe nguye umuntu ento yini engabagcina odadewabo yini. Kwezi nsuku uyawufica umuntu esiyachiyela umntwana oyintombazane ilifa ngobe mbona ukuthi umntanami lo uresponsive kakhulu. Kodwa-ke enyinda ke umntwana
wathi singenisa umama Magonya
umama ethiye ebhale iwili wanikeza ilifa lonke walinika lo oyisicino kusuka izimpi ke lapho uthole ukuthi abantu sebekhontesta lawo mawili abathiye ebhaliwe ngoba umuntu aleleyo gunya lokuthi mina ngiyindlalifa ilifa ngeke umama azalithiyele lo oyisicino. So ngicabanga ukuthi okungcono nje kusayilokho ukuthi kungathi singafunda ukuthi amafa khona la abiwe ngendlela elinganayo. Ngoba noma umtshiyele omncane ngiyakutshela ukuthi impi ezasala ivuka lapho ngemva kokuthi sishiyele lowo omncane sishiyele phakathi laba abanye sebezaze befuna ukwazi sile sokuthi kungani kuze kutshiyelwe yena. Loba bekubhekile ukuthi hayi lo ngumuntu olengqondo kodwa ngeke bakuthatha abantwana ngaleyo ndlela. So kumele bakubambise lelo lifa. So kufika izimpi ngamafa njalo.
Kodwa esintwini kuyavuma ukuthi ubhale yini kumbe ulobe iwili selimakhona kumele kwenziweni khonapho.
Angithi iproblem ukuthi nxa abantu bekhangela isintu babona ngani isintu into eprimitive into elobuqaba engelakuphucuka. Isintu sakithi dube siphucuke kakhulu ukudlula isingisi. Isintu siyaguquka phela ngokuya kwesikhathi empilweni zabantu. So isintu sezolo esabo 1780 naso sesigugukile sigugukwe ngokuguquka kwezikhathi ukuguquka kwezinto mthembu. So asivumeleni isintu sethu ukuthi sisikhwabithe isintu sethu sisenze sibe isintu esizasenza ukuthi siphilisane kuhle ngokuthi semukele utshintsho nokuguquka kwezikhathi thathi siguqukise izinto sitshintshe izinto ukwenzela ukuthi siphile kuhle siphilisane kuhle esikhathini esiphila kiso. isintu kaSontamo kayigobi
ngosozalo mathuthu
dube ukuze lento isebenzele sonke into zokwaba kwamafa nokubhala amawili abantu abaseleyo ma umuntu isethe wahamba nxa echiye iwili abafunda ukuhlonipha iwili echiye ibhalwe umufi kuzoba lula njalo kuzagwema izidi emafemilini.
Ndatheleli thuba ukuthi mbonge umama unkosazana Victor Mathuthu ukuhlanganiso yezim imbokodo njalo incwediko zamasiko esintu. Bonga kakhulu ubaba uNqondobazi Magonya, induna phela esintwini. Siyakuhlonipha nduna, sibonge kakhulu ungatshela kusasa.
Hayi, kuyabonga ngamthembu.
Isibonga kakhulu ye. Sihlobo zami, asihlanganeni sikabaphileyo ngeviki ezayo.
Khangela ubaba mkhulu.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle okhulumayo ngumichael hove namhla kuhlelo sixoxa lo sakhulayo oke waba yingxenye yohlelo lwe-Chevening Scholarship kwelengilandi. Uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa intsha yakwele Zimbabwe, intsha yakwele Afrika. Kuhlelo silo mnumzana Butholezi Khosinyathi. Butholezi, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshele okuningi ngohlelo lwe-Chevening Scholarship.
Yi-program eyenziwa nguhulumende wase-United Kingdom. Uhlelo lolu lunika amathuba kunzalo yaseZimbabwe ukuthi bayitaditsha imfundo ephakemeyo okomnyaka owodwa ema-university achiyeneyo kwele-UK. Mina ngaba lenhlanhla ukuyaqeqetsha khonale ngomnyaka ka-2017 kusiya ku-2018 ngisenza i-masters. I-Chevening isekela labo abafuna ukwenza i-masters. Ukukhethelekile ukuthi ufuna ukudaditsha kuyiphi ifield uyazikhethela, phose uyenza kwamasiko njengami, phose ufuna ukuyafunda ezempila kahle uyazikhethela ngokuthi wena ufunani. Uya-applyelwa mnyaka yonke nje jikelele njengaka test, ama-applications sevuliwe azavala umnyaka ususiyaphela bakhethe. Then u-applye ngomnyaka ka-2020 uzaqala izifundo zakhe ngomnyaka ka-2021.
Kuyini okwenza ukuthi ufise ukuba yingxenye yalolu hlelo?
Luhlelo olulohlonzi kakhulu. Kuvamile ukuthi labo abadlula kulolu hlelo babe lokuhlonipheka okuthile ezigabeni. Ngakho mina njengomuntu osesebenze kwezamasiko kwesikhathi eside, ngakubona kubalulekile ukuthi phose kangizame lami ukwenzela ukuthi ngiqinise isisindo engilaso njengengcwethi ekuqeqetsheni kwezamasiko. So kwangincedisa kakhulu ukuthi lami ngithi hayi, nxa kuhlangana labo abaqeqetshileyo kwezamasiko lami ngisukumele phezulu.
Uhlelo lolu lukusize kanjani njengosakhulayo odabuka kwele Zimbabwe?
Ngenza i-Chevening ngomnyaka ka-2017 kusiya ku-2018 ngathi ngiphenduke eZimbabwe. Kwasokusenzakala ukuthi kwaba le vacancy e-National Gallery yakoBulawayo. Kuyumbono wami ukuthi okwangenza ngagcina lami sengiwuphiwe lowo msebenzi kwakungenxa ye-Chevening. I-Masters engasengilawo e-Culture, Policy and Management mbona yiyo eyangenza ngaba lethuba elingcono kulabanye engangincinti salabo ukuthi kube ngiphiwe isikhundla sokuba ngu-Regional Director we-National Gallery in Bulawayo.
Hayi, siyakuzwa mnumzana, ngathi gqiba ingxoxo yethu ngokuchasisela uZulu ukuthi abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo ngomnyaka ka-2021 kusiyafika umnyaka ka-2022 kumele bayenzeni?
Chevening isivulile ama-applications for labo abafuna ukufunda ngomnyaka ka-2021 kusiya ku-2022. Ngakho inzalo yaseZimbabwe ifisa ukuthi apply ngabahambe ku-internet baye Google ukuthi Chevening Scholarship, bazayibona i-application form yangkhona ku-applywa ebulenjini. I-application yangkhona ile mbuzo nje emine ekhangela kakhulu mayelana ngobukhokheli bakho, indlela osebenzelana labanye, izifiso zakho nge-career yakho kusiya phambili lemimbuzo echiyene. So kubalulekile ukuthi uqale uyebala ubone lokhu abakufunayo esingakuthi eligibility criteria. Ungazibona ungani la uyakusuthisa lokhu abakufunayo usongazama lawe u-apply.
Sithanda ukubonga umnumzana Butholezi Khosinyathi ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Seselugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 PM lapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngumaikhove. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu imaikhove. Sike sizwe namhlanje ukuthi uNtungameli Nkomo usiphathelene kuhlelo lokholo lwesiKristu.
siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sesibuye sahlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho uNkulunkulu asivumele khona ukuba sibe ngabaphilayo. Nxa lisakhumbula siyigcine kule IV siyikhuluma ngoJesu engena esinagogeni lapho ulo muntu welesandla sokudla esasilimele. Ke siyiqhubeke layo indaba le siyithola encwadini kaLuka isahluko sesithupha. Namhlanje ke sizayithatha kuverse 8. Lapho kufundeka khona sisiya phansi ithi, keba wazazi izizindlo zabo, wathi kuye indoda esandla sishwabene, sukuma ume phakathi, wasukuma ke wema. UJesu wathi kubo, yanibuza ukuthi kuvunyelwe ngesabatha ukwenza okuhle noma okubi yini, ukusindisa umuntu noma ukumbulala na. Sebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho, wenze njalo ke saze saphiliswa isandla sakhe. Verse 11. Base begcwala ukuhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Nansi indaba le ababhali abafarisi ngale besizwile kuleya iviki ababelalele ukuthi kabazange bakhangele lo umuntu wayedinga uncedo wayegogekile mhlawumbe ekhangelelwa phansi seyiswa ngoba wangaphelelanga njengabo bona ababesithi baphelele. UJesu uyaqhubeka azangazihluphe ngoba iBhayibheli lithi wayazi imikhumbulo yabo kodwa waqhubeka wamisa phambi kwabo uthi kubo yelula isandla sakho. UJesu kazange azikhathaze ngababhali labafarisi ngoba wayesazi inhliziyo zabo zigcwele usathane. Baningi abantu abasezikhundleni abalenhliziyo zokungafisi ukubona abanye abantu bephumelela abathi umuntu angasindiswa kumbe angaphumelele akhuphuke suka ezingeni eliphansi siyaphezulu bazonde. IBhayibheli lithi basebegcwala ukuhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Silabo abantu abanjalo empilweni zethu abakholisa ukuthi kube yibo bodwa lanxa kulolutho olutholakalayo bafisa luze kubo bodwa. Yibo bona abanagcwele inkohlakalo siyabazi sihlala labo siyababona benza izinto eziningi bezenzela bona bodwa bangabona omunye umuntu ngesandla langomsakathixo ephumelela ezuza impilo engcono bayazonda bahlanye. Siyakwazi ukubana abanye abantu bavele kabafuni ukuthi balinganiswe labanye abantu bakholisa kuyibo yibona laba abanye baze bantshontshe ngezinto ezizila ezingatshontshwayo batshontshele umphakathi bathathe imali yokulwisa indlala yokulwisa imikhuhlane bazidlele bodwa bathi bangabona umusa kaThixo usuhambele kulabo ababakhangelela phansi bazonde okumangalisayo. Kayisiwe abantu abaphansi abanjalo ngabantu abaphezulu abakholisa ukuhlupheka kwabanye abantu abakholisa ubugoga babanye abantu. UJesu uthi yelula isandla sakho uyaselula siyalapheka. Ngithi kubabhali labafarisi abaphakathi kwethu izandla zenu enxeka zigogekanga kodwa vulani ingqondo zenu yize zigogekileyo linanzelele umusa kaNkulunkulu lingazenzisi ngoba abantu abakaNkulunkulu kayisibe bwenu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. UNkulunkulu yenza ukubana sonke selule izandla zethu imikhuhlane esilayo usinakekele ngokufana nayo thina abaphilayo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Duve.